Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 4 kuNkwenkwezi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa uthi umongameli Emmerson Mnangagwa kuzamele abanjwe ngamandla ukuthi akhulumisane laye. Ukhulume lokhu lamhlanje embuthanweni wokukhumbula waye ngumkhokheli webandla umnumzana Morgan Tswangirai eBuhera.
Namapolisa ebekhona, kodwa kuba khona kwamapolisa ebemaningi kakhulu kade ngimangaza ukuthi singaba kwenze njani.
Amapolisa athi aseqinise umkhankaso wokubopha abaphathisa abantwana ngokwenza imidlalo yokuganga ethiwa ngamavuzu party.
Esizwile ukuthi akhona kubonkulumane ngalo emendaweni ezijetshiyeneyo abantwana bayahamba bayehlangana khona lapho bathenge nezithathe ezidakamizwa bayezokwecasi benze ama-competition ezamacansini.
Sizalethulela impumela yemidlalo yenguqu yesigaba se-PSL edlalwe lamhlanje kundawana zelizwe ezijiyeneyo. Zonke lezindaba kanye lokunye sizalithulela khona khonapha emsakazweni wenu we Studio 7. Inkulungwane zabantu zibuthene eBuhera ekhaya lomuyi owayengumkhokheli webandla leMDC umnumzana Morgan Tswangirai obhubhe ngomnyaka odluleyo zimkhumbula. Osekhokhela ibandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa esethula amazwi akhe uthe umkhokheli webandla uthe umongameli Emmerson Mnangagwa kuzamele abanjwe ngamandla ukuthi akhulumisane laye. Kesizwe amazwi akhe.
Dalo kuphakathi pamunangagwa nesu. Kana tisina kuita izozo zimwe zvese zvavari kuita nevamwava kutamba pada. No way forward. Dialogue is the only answer. But akati munangagwa ukaramba une musikanzwa wakusada dialogue. Tinoenda muno kutorera bumbiro romutemo. Tochirakidza kuti masimba tinawo. Ndava momo tisiti nayo. Hapana akavhotera munangagwa ndosaka takatsana gaka ku constitutional court. Munozizwe. Akangomuka agadzwa. Zvinozikanwa izvo. Aka gazwa ne Concord kwete nemi. Chizamba machisa. Gukula. Saka isakati dambu dziko indora takufana kudila naro. Kudila naro kuti zvite sei. Kuti muno achangira tichikurangarira inhasi. Zvamakarwira kuti munyika muve nemareforms. Ndo zvatoda kuona. Electoral reforms, political reforms. But also zvakavhoterwa nevanhu zvinofana kuremekedzwa. Isu totungamirira vanhu semavhotera vakaita. Apo hatidududzi vachibhebha. Chero zvikanzi zvakamira sei, zvakaita sei. Tapedza izvozvo, nyika yoenda mberi. Tava neimplementation yeillegitimate government yabva muwana. Havasati vatanga izvozvo tingopedza Congress yedu, ndiri kutenderera muregion. Ndichivaudza kuti uyai uyai tibatsirane kwaita humwe, kwaita humwe.
Lo lawo ke ngamazwi omkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa awethule lamhlanje eBuhera ngesikhathi sesikhumbuzo sikamuyi owayekhokhela ibandla leMDC umnumzana Morgan Tswangirai obhubhenya kenye.
Okay. belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz.
Amapolisa athi aseqinise umkhankaso wokubopha abaphathisa abantwana ngokwenza imidlalo yokuganga ethiwa ngamavuzu party. Sixoxe lomfundisi Angliston Sibanda ukuze sizwe okwenzakalayo.
Yesesizwe impilo eminingi kakhulu ekhona kanti njalo sabona abantwana kuvike zezulu abantwana bedakwe okumangalisayo edorobheni bejayiva bengena ama night club angavunyelwayo ukuthi abantwana abalema ngaphansi kweminyaka engaphansi kwe-18 bangene. Kwavuka umsindo kakhulu ngasoze mina ke ngiwaqambe lawo mabhawa owabonakala khona abantwana abantu kabakho happy abantu kabajabulanga kanti njalo emalokishini into sikhomona sesijwayelekile sesizwile ukuthi akhona kubonkulumane ngale le mindaweni ezijiyetshiyeneyo abantwana bayahamba bayehlangana khona lapho bathenge nathi bayezithathe izidakamizwa bayezokwecasi benze ama-competition ezamacasini okuyinto embi kakhulu esiphambanisa impilo zabantwana. Abantwana labo bangathatha imikhuhlane bathelelana imikhuhlane lento eziningi ezinjalo kanti esikubona njalo kungani kuyimbangela yalokhu ngabazali abangaphandle kwamazwe abathumezela abantwana izimali abantwana bathola izimali kodwa bengeke lwa responsibility so abantu imali lezo yizo ezidlaliswayo la ezinye lezi zezindlu zona lezi okwenzelwa khona amavuzu party izindlu zabazali abasemazweni abasebenza nzima ethi bathumezela abantwana. So ke yinto okumele ukuthi njengesigaba umphakathi ancedisane namapholisa labafundisi la wonke umuntu ukuthi silwisane lakho ngoba kuyabulala immorality kuziphatha kwabantu kuphinde njalo kuyamemethekisa nemikhuhlane enjengabo HIV and AIDS.
Manje ngokubona kwakho lokho okufuna kuyenziwa ngamapholisa ukuthi bathi bona bazabopha bonke abayenza ukuthi imsebenzi le engalunganga iqhubekele phambili abafana labamakhombi lokunye okunjalo izaphathisana
kakhulu futhi sikhangele ukuthi bezakhamizi naye wonke umuntu ancedise yalo lamapholisa ukuthi wonke umuntu obonakala encedisa abantwana ukuthi bazivulale ufana lomuntu oqhubela umuntu ichef othengisela umuntu ichef yokuthi azivulale. So leyo muntu kumele aboshwe. Sithemba ukuthi izakhamizi zayo wonke umuntu okhona abantu abaresponsible kusociety bazancedisana lamapholisa. Sikhangela ukuthi kube lemphumela ezancedisa ikakhulu yona leyiziphi into enaziyiyona leyo kukuthi kuvamile ukuthi kunje so njengoba kungumgqibelo izikolo zivulwa phela abantwana sebedakiwe sezinto ezinjalo. So ke sikhangala ukuthi wonke umuntu aphathise onganelisi ukuphathisa ngekhona lamapholisi ukuze kuphele lokhu kuganga osekukhona angeke sivume ukuthi ibulawayo aphenduke iSodoma leGomora.
Alo ke ngumfundisi Angliston Sibanda ebesixoxa laye ecingweni ekobulawayo. Phakazi omuhle siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Lamhlanje sixoxa lo nkosazana Nomthandazo Nkomazana isizalwane seZimbabwe eBinga esesihlala eIndia edolobheni leMumbai. Ya, okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ungasitshela ukuthi ilizwe leIndia lilizwe elinjani nxa ukhangele abantu bakhona ngabantu abayamukela abantu abavela kwamanye amazwe na?
Hayi, abantu bakhona cha abayamukeli abantu, especially abantu abamnyama. Mhlawumbe they might accept white people in other races, but abantu abamnyama cha abamukeli nje kahle, especially ubona nje ma usestimeleni or in public transport ma ikuthi especially estimeleni kune 2-seater ne 3-seater ungahlala ku 3-seater wena ungumuntu omnyama oqalileyo ukuhlala akula muntu ozohlala phansi kwakho. So abantu abamnyama vele hayi noma by mistake nje umphinde umuntu olindiya so uyazibamba on the arm ukuthi abone ukuthi mhlawumbe akusalelanga penda yini eminyama la hayi abamukeli abantu
kanti pho njengoba bekhona abanye ama-India abamsundu njengathi babaphatha njani bona labo ba
kakhulu bayathola kulabantu abamnyama abangama-Indians abalenwele ezinjengezethu and masikhangela i-history thola ukuthi abantu laba baphuma e-Africa kahle kahle but basically singathi bangama-Indian cause kudala befikela e-India so many years I think it's hundreds years back but they are still being maltreated they are so isolated kunzima ukuthi umuntu omnyama olindiya athole umsebenzi ongcono
ukudla ke kunjani ukudla kwakhona sizwa abanye besithi kugcwele ibilebile liqiniso yini
khona ukudla kwabo kugcwele izilebile kodwa thina esingalijwayelanga sinama choice ukuthi silidlelelo bilebile or singalisho ngoba ukudla okutholakala la eIndia kuyatholakala njalo eAfrica so ukuthi ukuthi sidlelelo bilebile noma cha kahle kahle inkinga kuyabe kungama spices achiyeneyo agcina esilimaza esisini thina esingajayelanga ukudla ama-spice
impilo yakhona injani bakhona abahamba endaweni ezinjengama-night club kunathwa kubhenywa kukhona yini okunjalo
yebo kukhona noma ngingakaze ngiku-experience kodwa kukhona especially abantu abamnyama abahlala elizweni lase-India banokuthi banawabo ama-night club babhema into zabo for instance like abantu abe-Africa angazi ukuthi bathola njani ukuthi babheme izidakamizwa ezibuya e-Africa and kunama-night club futhi amaNdiya angavumeli abantu abamnyama kodwa kuyatholakala ukuthi amanye ayavumela abantu abamnyama kodwa hayi wonke kuyabhenywa kuyanathwa kakhulu kuyalinyazwana ya kuyabulawana kakhulu ngezinye izikhathi uthola kuthiwa kulo muntu omnyama otholakele enjanjini and mave efile ma sebesenza i-postmortem bathola ukuthi egazini lakhe ubegcwele izidakamizwa ezijiyejiyeneyo
manje abansundu bona baningi yini kumbe vele ngenxa yophatho olukhona basuka bebe balutshwana
cha ubona baningi kakhulu baningi ngoba kulamanye amazwe anama-committees for instance city especially ama-Nigerians balama-representatives abo from the embassy bayenza ama-committee okuthi ma kunempatho enjaninjani they report to their committees at a higher level then those committees they actually go to the police and attend to the cases ababe bereporte wona if it was something unfairly done then sekulungisiswa kodwa ma ubuya elizweni elingela ama-committees anjalo kuba nzima kakhulu ngoba uyabe ungela muntu ozokurepresenta in such crisis
hayi kuyezwakala siyabonga kakhulu ukuxoxa lawe sikufisela impilo enhle khona ngapho kwele India
hayi ngiyabonga lamba bakanti
hayi sibongi Loge ngunkosazana nomthandazo Nkomazana isizalane seZimbabwe eBinga esesihlala kwele India besixoxa laye ecingweni kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba eseMumbai khona le eIndia njengoba sike salethulela udaba lomkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa obesebuhera lamhlanje esikhumbulo bekhumbula ke umnumzana Morgan Tsvangirai sibe lethuba lokuxoxa lesinye isiphathamandla sebandla leMDC ke sizwe ingxoxo esibela
sikhona le kumeleka ngisababa uTsvangirai kuhambe kuhle kakhulu sike kuseni abanye balele khona abantu babuye ngobuningi beze kukhumbula iqhawe elihle elingubaba uMorgan Tsvangirai umsebenzi ube muhle kakhulu. Abantu kade bebaningi, i-leadership ye yonke abakhokheli abaphezulu kujabulisa kakhulu, kanye lefamily. Esikunanzelele kakhulu laphana ukuthi lamapolisa ayebekhona, kodwa kuba khona kwamapolisa ebemaningi kakhulu kade kusimangaza ukuthi ngaba kwenze njani, ngoba kungokwakuqala sisiba nomsebenzi omuhle kangaka sikhumbula iqhawe sibone lamapolisa akho aseZimbabwe siba khona. Kodwa kube kuhle kakhulu, umsebenzi ube muhle. Ukhulumile ubaba uMsebenzi Jamisa onguye umkhokheli we-MDC, upresident wabantu, ukhulume kahle sibili. Yena kwakhuluma lezi zika ekade zikhona, abavakashi kade bekhona, lo mngani wakhe obekhona waseZambia layo ukhulume kuhle kakhulu. Ebebe bonke kakhulu kwezama-union ababemele abantu, bakhulumele abantu ngokuthiyana izipika nge-history yakho akwenzayo. Engakusho ukuthi ubaba uThwangirayo ube yindoda, xa usizwa abantu sebekhuluma ugcine uzibuze ukuthi kathi ngaba uyamazi yini kumbe azanga umbone. Ngoba mina ngumuntu ikakhulu engimaziyo, indoda mpela, kuyindoda yabantu.
Bebegqoke impahla ezibomvu yini abantu, njengoba sasizwe imuli yakoTwangirayo isithi abantu bengagqoki impahla zebandla?
Ngithe nxa ngifika okwimazi lesi sithi esigqokile impahla zebandla, ngithe nxa ngifika ngamangala ngase ngabona ezindleleni kuyi-red abantu begqokile. Okuyimazi leyo ukuthi kube kunempahla ezintsha ezibe zibhaliwe ukubana siyakukhumbula baba Tsvangirai ulale ngokuthula. Okuyimazi leyo ukuthi wonke umuntu begqokile impahla ezibomvu, okubonisa ukuthi bona abantu azanga bekuzwisise ukuthi kungani bengagqoki, ngoba umsebenzi obengumsebenzi weqhawe elalivele ligqoka lezo mpahla zephathi ezikhombisa ukuthi bangama-members ephathi yabantu, so kade begqokile kakhulu, kukuhle kakhulu.
Bebekhona yini abebandla leZANU-PF?
Abebandla leZANU-PF kade bengekho, sibe sicabangela ukuthi bazaba khona ngendlela kube kugcwele kakhulu amapholisa lama-CIO, kodwa zanga befike. But engikunanzeleleyo futhi ngibona ngani babonile labo ukuthi kuzoba nzima, ngoba abantu kade bedanile, ngoba ubaba uNelson Chamisa uthe ngawuthi uyakhuluma wathi hhayi asilolanga le-rali namhlanje, sizekhumbula iqhawe lamaqhawe. Wazama ukuthi ekhulume ngesikhathi esincane, abantu bathi hhayi cela president ukhulume ngendlela ofuna ukukhuluma ngayo, sikhanuka ukubana sizwe isiphithi sakho enela kanye. Bawakhuluma, so kade bengekho. Embona ukuthi kona mbonani kuncede kakhulu ukuthi nabangabi khona, ngoba abantu bazondile kakhulu ngekhonomi ekhona ezweni ukuthi kwesinye isikhathi kwekungekho kube kuhle.
Sizwa kuthiwa umama kaTwangirai walile ukukhulumisana lomnumzana Chamisa, liqiniso yini?
Akuhlelana iqiniso, ngoba mina lami ngomunye kade ngihleli kustage, yena ngokwakhe umama usukumile wahaga ubaba uNelson Chamisa, wamhaga isikhathi eside kwaze kwafika kimi nami seceleni. Ngezwa inhliziyo yami izinyembe zizintshentela enhliziyweni ukuthi ashemu bakhumbula iqhawe, kube kuhle kakhulu. Ngoba ngemva kwalokho sihambile sasafika emathuneni, sifeme emathuneni sahamba saya emzini kamama kaTwangirai, lapha upresident ofike wahlala la efuthi, wazohlala lefemili, sahlala khona basaba ngabantu abadlayo sisiza. Akazanga lokhu kuyinto nje yamanga okhulumela kakhulu, mina ngizibonele ngamehlwane bedumelene emnqanga njengomuntu omukelayo nxa efika endaweni.
Alo-ke ngumnumzana Solani Moyo, oyazakala ngegama lokuthi nje emnyama, umgcini sihlalo webandla le-MDC esigabeni seMathebeleland North, ebesixoxelayo ecingweni eseBuhera.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafowethu.
Iza kamizi zemaphandleni zikhala ngokuqonga kwembadalo yesikolo ngesikhathi zibhekane lendlala. Kukanti kolunye udaba luphathelane lezemaphandleni inkomo sezicuba ngoba amadlelo esechabalala. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo esegwanda.
Izikolo ziyavulwa ngolwesibili oluzayo njalo iningi labazali seliqalisile ukulungiselela abantu babo ukuze babuyele esikolo bayeqala ithemu lesibili. Kodwa ukuqonga kwentengo yempahla yesikolo ebalisa ingwalo zokubhalela kanye lezigqoko ama-uniform selithiye iningi labazali lithawa ngamakhanda. Imbiko esiyitholileyo namhlanje iveza ukuthi bebebaningi abantu emngceleni e-Bedbridge abakade bechapha belibhekise emesina kwele South Africa. Iningi lisiyadingela abafundi impahla zesikolo ngoba zingasabambeki kuleli. Unkosikazi Rebecca Ncube oyemawane phansi kwenduna uNhlamba uthi isikolo zithi zifuna imali esandleni lapho isikolo zivulwa ngolwesibili kodwa abalayo.
Lapha sithwele uzima obunye obumangalisayo. Izikolo ziyavulwa nje hayi asila la mali asila lani. Abantwana kuthiwe babuye bephethe izimali ezandleni. Manje vele kasilayo nemali leya. Ngiyazi ukuthi sizabaphathisa ezandleni kuthiwa obuye engelayo uyaxotshwa. Manje hayi asikwazi ukuthi imali le siyayithatha ngaphi. Ngapha le ndlala vele azange sike sivuthise ngitsho. Vele kasitholanga ngitsho loni joto kasidla.
Omunye njalo umzali unkosikazi siphathiswe Nkala owesilikwe. Yena olomntwana ozabhala uform 4 lonyaka ukhala ngokuqonga kwembadalo yesikolo i-school fees kanye lengwalo zokubhalela.
I-school fees zangikhona zikhwelile kunzima okunye okumangalisayo ngapha le nkomo intengo ziyehlile liyahambisa egwanda imali yangikhona ukuthi uyithole kube nzima nxa uthe wathengisa inkomo leyo. Ukudla kwenkomo kakusekho ngitsho amanzi awasekho lo nyaka vela sikwazi ukuthi sizaqonda ngaphi ngabo abantwana ngoba besikhangelele khona enkomeni lezo lazo kakucaci ngapha amabhuku la akhwelile ibhuku elilodwa lapha ekhasi lithenga nge-$2 i-32 pages i-ballpoint ibizidola.
Umnumzana Gabriel Moyo oyisakamuzi emawane uthi sebehlalele evalweni bese sabela ukuthi inkomo zabo zizacuba. Umoyo uthi sekutheba susa inkomo zabo emlageni.
Izifuyo azila manzi azila kudla. Kesethu lonyaka vele embulikazani ukuthi kufike nje ugasi ziphila asebe sesihlize sahlinza ngoba hey le maplazini khona lapho kumele ziyekudla khona amakhiwa adla ubhedu lawo. So bathi bona abantu kumele bakhiphe izinkomo zabo khona la sithembe khona kubo-cold storage khona ngayo. Sebevala amanzi umuntu uyazi ukuthi le nkomo khona le kumele siyafika nje. Umhlaka kusafika yona le weekend lale kumele abantu babe sebekhiphile bonke inkomo zabo ngoba hayi hayi kuzima.
Umoya uthi labo babhekane le ndlala enkulu njalo izakhamizi lokho zingakatholi umumbi ovela kurhulumente lonyaka. Wasekuthe iningi lihlaselwe indlala embi.
Kuzima la ngapha ekhaya indlala la ihlasele abantu bayalamba. Akula bayolokhu uhulumende wathi abantu babhaliswe ngoJanuwari kuzivela namhla abantu lokhu bengakatholi ukudla. Kuthiwa amabizo yiyo amayalahleka bhalisani kutsha asazi komeke kumbe bazabe uyathola yini. Esingasakwazi ukuthi kuyini okuthatha indawo. Ukuthi ukuthi sonke nezifuyo zethu hayi siyafa.
Umnumzana Ntaba yensimbi Mkhwananzi. Uthi indlala ekhona elizweni idala yokuthi uZulu kasalandela amasiko akhe. Uthi kuyadingeka ukuthi kuhlale kusiyacelwa izulu enjelele njengalokho bekusenzakale kadeni.
Yona lesiyibonayo kufanele abantu bayikhulise indlela bahambi bayekhuluma khona le ndleleni. Siyayibona imimoya yonke lezulu elinganiwe. Izulu leli ayisikuthi kalikho likhona kodwa kungakhulula le ndleleli batshele ukuthi benze njani. Izulu alisoze lwaswele amanzi okunatha madoda ngoba amanzi le afanele nathwe yini anathele izinkomo anathele izinyamazana nezinyoka ezisegangeni azifanele zincitshwe ngendaba yethu. Indlela elifanele iyekhulunyiswa badala bami ayisingaza ke sithi liswele loba kungathiwa i-climate change leyo kasingaza ke sithi liswele izulu lokuphila kulonele iZimbabwe le.
Ingcwethi kwezenkomo ugatsha lukahulumente olwe livestock production and development ezansi emandebeleni sezikhuthaze abafuyi benkomo ukuthi bathengise ezinye bathenge ukudla kwenkomo ukuze bengalahlekelwa. Bathi amadlelo aseleyo ngebe senela inkomo ezifika ingxenye yesigidi ezikulumhlubulo. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Siyanamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo nkosazana Rita Ndlovu, isiphathamandla sebandla le-MDC. Sihlaziya udaba lokuthi ibandla leli selinqume ukuthi esinye isikhundla somsekeli ngamkhokheli walo kube ngowesifazana, i-female vice president.
Kunesisimo sokuthi umama sijaza esivotile omnye umama 300%. So ngezizathu zokezi zokuthi nxa kuwukuthi omama bafakwa bodwa yini kufike ngoba kuzaphuma umama oyi-1 khonapho. Vele bonke obaba ngikhulumi ngabo ngoba bayibababo ugali ungavoti. Bangayenga abantu bethi hayi sizavota laphana kodwa nxa iphawu isikhona vele abakwenza. So yibo ama-conflict number 1 kusokubuya kwabanye umama.
Khona ukuthi abesifazana begcinelwe lezi zikhundla kuthiwe lesi esokusekela ngesikamama kumbe ephalamende ukuthi kuthiwe le ikota ngeyabomama, linyathelo elihle yini kumbe kuyabe kutshengisa ukuthi abesifazana banyeke bazithola lezi zikhundla ngokuthandwa ngabantu?
Into ekhona ukuthi angiyabona ukuthi lathi kwesinye isikhathi singomama vele asithandani. So ngafica ukuthi xa usokuvotwa khonaphana omama abaningi abamvoteli umuntu ongumama azaye votela ngobobaba.
Khona ukuthi abesifazana laba bavotelani akusukeli phansi khonapho nxa bekhuliswa ngabobaba ukuthi bafundisa ukuthi ubaba nguye ongakhokhela ukuthi abazenzisi
obaba bakwenza bekwenzisa ukuthi sokuyukuthi omama vele sokule bhokisi labo vota. Kodwa nje xa kuyukuthi kuhlangene umama labobaba kukalutshwana kuvame kuqala ukuthi sikile bonke bathi ci emuntwini ongumama kulo muntu ongubaba ukhona.
Bona kufika isikhathi sokuthi owesifazana lo wesilisa bencintisane bonke nje kulalelwa ingqondo yabo, hayi ukuthi lo ngowesifazana mbe ngowesilisa.
Kungenzakala xa kuyukuthi sikile lithuba lokuthi likhankase ngendlela eqondileyo kuyenzakala. Kodwa uyakwazi ukuthi vele kuyaye ngesikhathi esinje lo nalowo yabe vele ngedisa lakhe eyalifunayo. So ukuthi usungatshintsha ngoba umuntu ukuthi ewuvotele umama sithi nxa amabhokisi ehlangene kusuka kube nzima. Ngibone ngathi kube kuhle kakhulu ukuthi omama zifake kodwa ngoba wonke umuntu uzabe econcentrate-a ekudingeni umama abe sengingena lapho kuyabe kuyimeni khona.
Sesikhangela lona ibandla lakho le-MDC ungathi liyananza kakhulu amalungelo abesifazana njalo kulamathuba yini ukuthi labo bephathe izikhundla eziqakathekileyo?
Kakhulu kuyakunanza lokhu ngoba kunje omama abangaki baningi omama bakho abancintisayo abafuna ukungena. Ibandla liyakusekela lokho i-50-50 ayikhona bekota i-50-50 kodwa njengokhona ukuthi kuyabe kulezinto ezifisayo ezenza ukuthi omama bangacele bengasaphumanga. Uma umama angangena sithi angene ku-Secretary General Mbudetsi angene lomuntu ongubaba uzafica ukuthi obaba futhi bayebale balazi iy'ndlela zokwenza ukuthi bavotele kulathi abangumama ngoba kwesinye isikhathi uyabe ungalayo le mali yokuthi ikhampani yasihambe ngendlela eqondileyo ucine ubaba lwani kucine sekwenzeni esekuncintisa.
Kuhulumende lakwamanye amabandla ungathi lakho omama bakhanya bayazithola izikhundla?
Ngiyakhangela sibili bayazithola. Nale into yekota umama yanceda kakhulu ngoba vele babe bengalayo indlela yokuthi omama bangabasekeli.
Hayi, isikhathi sesidliwe ngumangoye. Siyabonga Sithandekile. Igama uChris Gande, lilala.